ngibona ngani kuyasiza. Nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu anjengabo UK labo US, bona bahle bangena khona phakathi bokuzele hathumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana ne-border yase-Egypt ukuthi bekwazi-ke ukuthi bebuyele emakhaya. Nxa abantu bese emumeni njengalo khona ase-Egypt, ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza, and nginethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika?
Yeah, isitayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela kuzwekazi le-America. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, kukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazi-ke ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele elibona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma-negotiation lilegunya lokuthi liyanegotiate-a lizithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele elizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekela la yilokho esilakho kathesi. Ngoba yizona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayixoxisana. Nxa kuseselomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhulisa nimlotha. Kodwa akwazi muntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.